Ngiyabonga mfowethu Neville. Yikusa okuhleba kwethu. Kuhle ukuba lapha lamuhla phakathi kwethebanekele. Njalo ngikhumbule mhlawumbe aluba ngingenza umfowethu Neville ukuba akhulume lamhlanje kuseni, ngizazama ebusuku. Futhi ke bengikhangela emuva isifundo sesikolo sangensonto salamhlanje kuseni. Njalo kuyi inkosi Thanda sisazama ukubala lesi isifundo sesikolo sangensonto. Manje sokube ziviki ezimbili kathesiphose selokhu mbuyile. Njalo bengiphaphazela njengoba beliqedisisa ukuthi enkundleni ngikhathele sibini. Sibili futhi ngingasenelisi ukuya phambili. Njalo ke ngenza okokubuya ukuzothola ukuphumula okuyingcosana. Njalo ngathatha phose insuku ezintathu phansi edam leWolf Creek, phansi leEkentucky. Lapho engazalwa khona ngakhumbula ngizwa kuhle okumangalisayo kathes ngahle. Njalo ngabuyela ngekhaya futhi into eyokuqala encinyane ehlangane lami ebusweni kwakuyindaba ethile kahulumende lomthelo weholo. Ngahamba indlela yonke ngisiya phansi futhi ngakho ngabona kuzathatha ukwedlula iviki nje kumbe ezimbili ukungiphumuza. Njalo inkonzo yami ilungele ukwenza inguquko kathes. Njalo kangiyela mhlangano ehleliweyo. Njalo yiso isikhathi lapho engingathi ngifike eceleni. Njalo ngakhumbula njalo manje okwamaviki ambalwa alandelayo ngizathatha ukuphumula nje, ukuphumula okugcweleyo. Njalo ngilinde enkosini. Njalo iningi lenu bantu phakathi lapha abangabakudala abakade belatho kwesikhathi eside bayakhumbula ukuthi lokho inkosi eyakukhuluma kithi. Yena uhlezi izikhathi zonke ekwenza lokho akuthi yena uzakwenza. Yena khumbula lapho ekuqaleni sibi ebandleni lapha ukusa lapho sibeka ilitshe lethebanekele kanjani ukuthi yena kulotshiwe njalo kubekwe elitsheni ephejini elingabhalwanga lutho ebhayibhilini lami. Ngalokho kusa lowo mbono omkhulu wathi leli kasilo ithebanekeli lakho. Mina ngathi lingaphi inkosi? Njalo yena wangimisa aphansi kwesibhakabhaka. Njalo ilizwi leza. Njalo ngakhangela futhi ngasembona lezo siphambano ezintathu njenge izihlahla njalo lezithelo zazo lokunye okunjalo. Liyawazi ukuthi umbono uyini ubulotshiwe okweminyaka. Ngidobha ngolunye usuku ugwalo oludala phezulu laphayana ngibala ezinye zezinto inkosi eyazikhulumayo yazikhuluma ngaphambili vele sezigcwalisekile ngale indaba yabatsha njalo lokuthi impi iza kuqhamuka kanjani futhi zonke lezo zinto zenzakele. Izinto ezimbili nje eziseleyo kwezinye zalezo ziprofethi ezinkulu ukuba izimoto zibe semgwaqweni zichayelwa kude zikhangeleka njengeqanda kuphela kawuchayeli iyazihambisa yona ngokwayo. Njalo futhi kuza kuba lowesifazane omkhulu oza kuphakama ngoba iMelika yilizwe lomfazi. Njalo liza umfazi omkhulu uza kuphakama futhi abe ngumongameli kumbe enye into enjalo elizweni. Njalo futhi kuza kuba lokuchabalaliswa okupheleleyo ilizwe lonke jikelele liya kubhujiswa. Njalo lokho ngiyatsho kungakayenzeki. Manje lokho akusiyo inkosi ekuchoyo lokho. Okunye mayelana lomfazi kuyinkosi. Kodwa ngatsho kungakayenzeki ngo-1933 ukuthi umhlaba uza kuhlangana lokuchabalaliswa okupheleleyo kungakafiki u-77. Ngakho bengakwazi ngaleso sikhathi ukuthi babe lento eyokuthi ingawuchabalalisa njengokuba belayo okwamanje. Kodwa ngibonile ilizwe liphakathi kokuchabalaliswa okupheleleyo kuphela izidindi zezihlahla njalo lokunye okunjengalokho okwakusele. Ngakho kusendleleni yakho. Njalo uba zonke lezi ezinye izinto zigcwalisekile njengoba yena echilo nalokho kuza kuba njalo futhi njengokuba yena echilo empalweni lapha lokho yena akuchoyo. Uba uKristu weza okokuqala yena uzakuza okwesibili njalo zonke izinto lezo yena azikhulumayo ziza kugcwaliseka. Njalo sibona lokho ngesikhathi sakho. Njalo sisazi ukuthi inombolo yethu iza kubizwa njengelizwe. Sisazi ukuthi ibandla selithatha uhlwitho lwalo. Kuyanyekinya inhliziyo yomfundisi kumbe loba ngubani owebandla okwazi ukuthi sikulo losuku futhi lesikhathi leso esiphila kuso isikhathi esikhulu kakhulu lapho loba ngubani umuntu owake waphila emhlabeni kumanje lokho okwebandla ngakho ngiqiniso ngiyafisa imithandazo yenu njalo futhi ngibonile phakathi kwethebanekele njalo ngibonile ukuthi bebele bebeza kuba lokhetho olutsha futhi lakho konke ebandleni ngenxa yabanye bebhoti futhi lokunye okunjalo njalo ibandla lifuna umhlangano omncinyane ukunyakaziswa okuncinyane njalo belihlezi lilomusa kimi futhi lingibusisa njalo ngokuba kwami lapha ukukhanya kube isibusiso kimi njalo ngileqinisa ukuba lani kube isibusiso kimi njalo lihlezi lisemukela lokho ebengikukhuluma ukuba liqiniso njengokuba ngubona ngonkulunkulu njalo ngiyakubonga lokho ngakho ke ngaqalisa futhi ke ngangiza kufumana njalo ngenze ibandla lethu liqondiswe kumabhodi alo futhi njalo ngokhetho njalo lakho okunye njalo ke ngakhumbula ngemuva kwalokho ngaphuma futhi ngayathola ukuphumula okuncinyane ngingakabuyeli enkundleni njalo kugcine phakathi kwenu manje akusikho okwabaphandle ngokwaleli ithebanekeli sifuna umhlangano laleli ithebanekeli ukuze kuthi konke njalo lempambaniso yonke zonke izinto ebezisenzakala njalo mhlawumbe imizwa emibi emncinyane kusuka komunye kusiya komunye leyo ngiza kuthatha bonke babo njalo ngibalethe baqondane nta ngakho nxa ungafuni ukuqondana lakho kungcono uphume elizweni ngokuba liza kuzamaqondana lakho konke njengokuba sasikwenza lapha eThebanekele njalo konke kulolongwe ngoba singabazalwane labo dadi abahlephule isidlo umzimba kaKristu phezu kwetafula lesibusiso njalo kungasilutho kodwa uSathane ongenza loba ikuyini lokho okungalunganga njalo abangele imizwa emibi kumbe ukudabula kumbe loba ikuyini okunjengalokho njalo ngiyathatha umfo wethu neveli futhi siza kuhamba kusuka kweyinye indawo sisiya kweyinye zilethe abantu kubantu ndawonye lithebanekile elidala lize libuyele liqiniswe njalo lime ngezinyawo ukuqhubekela phambili ngombuso kaNkulunkulu manje lesi yiso isizathu ngikhulume lokho kungokuba kuleqembu lethu elincinyane lapha ngalokho okusa manje kathesi ngiza kuthola ukuphumula futhi ngibuyele masinyane lapho ngisenelisa njalo ke ngikhangelele ukusuka ngibuyele enkundleni futhi njalo ngalesi isikhathi inkosi ifuna ngifuna ukuthatha lokho okulutshwane esikubuthelele ngezimali njalo lokunye nje lokwami phandle le loluhle lokuhambisa ivangeli phesheya kwelizwe njalo ngizitholele itende elisha futhi lokunye okutsha kwempahla yokusebenzisa njalo ngiqalise enkundleni kungayisikho ukusuka kwelinye ibandla usiya kwelinye kodwa ukuhamba kweyethu imhlangano manje hayi angitsho ukunganaki abazalwane abangenxusileyo khona kuyamangalisa kodwa okunenge kwakho uyafumana leyi imihlangano bathi uza kuba khona lapho futhi ke bonke abangani bakho bebuya njalo ke kulokubizela imali okukhulu kuyakukhama abantu lapho ngiyaqala ukubona lokho uyabona ngakho lokho akulunganga sifuna ukuba le ndawo lapho esingabaletha khona akudingi ukuba ubuye le mali yakho woza nje ngokwakho njalo ukhonze inkosi bona njalo ke kathesi njalo inkonzo yami isithethe inguquko kathesi liyakhumbula lapho ngangijwayele ukuthatha isandla somuntu ngiphonguma lapho njalo inkosi ingitshele ukuthi uhlupho lwabo yikuyini wathi ngakho kuza kwenzeka kuza kubakwazi imfihlo yenhliziyo yabantu lonke liyakwazi lokho kwenzakele ngokupheleleyo njengokwachiwa khona ukuthi kuza kwenzakala manje leli linyathelo elilandelayo ela prophetwayo njalo lakhulunywa phambili okuza kuba ngokudlula konke khona uyabona njalo kathesi kusekuguquke njalo yiso isizathu uSathane engilwiswa ngomthelo wehono ezama ukungitshela uhulumende ukuthi nginesikwelethe somthelo weholo kulo lonke ipeni engalithathayo njengomfundisi kusukela eminyakeni engamachumi amabili lesikhombisa edluleyo ngangena inkonzo akunjalo ngoba kwedlula phakathi kwebandla lapha ngingumphathi waleli ibandla kunjalo sibili kusezigwaleni lapha ngakho ke nxa ngingumphathi gcina isikhwama waleli ibandla Ngakho akula lutho emhlabeni. Uhulumende kalani lokwenza lokho. Kabasoli ibandla, basola mina njengomgcini isikhwama webandla. Njalo abaphathi basayine iphepha elisebhanga le ukuthi imali zami zonke kulokuba ngibe lesikhwama sami ngayidlulisa phakathi kwebandla lami lapha. Ngoba vele kuhle kube inhlanganiso yokupha loba njani. Njalo ukwenza lokho kuyanginceda ukungenqabela ukubalekela ibandla njalo lokulichiya. Futhi lokuhamba phandle njalo lokungabi silutho lapho. Ngemuva kokuba sengethembise abantu ukuthi ngiza kuphenduka ebandleni isikhathi ngesikhathi futhi ke ngibasize. Yiso isizathu ngakugcina kunjengalokho. Ukuba ngenza isithembiso kini bantu. Yikho ngihlala lakho ngaleyo ndlela. Kulokuba nomuntu munye, ngakho nxa usenza lokho, kuyakuphosela enhlanganisweni. Njalo ngimelane lokuqinileyo lenhlanganiso. Ngakho ngiza kugcina nje ngendlela okuyiyo yona ezandleni zikaNkulunkulu ukuze siququbeke ngombuso kaNkulunkulu. Manje ngalokho ukusa, sifuna ukufunda leli elibusisiweyo ilizwi elidala futhi sikholwe. Manje ngifuna ukuthi futhi ngibona umfowethu egani njalo labaneke abanye babaphathi bahlezi lapha ngemuva kokuba sisibe lomhlangano wethu wabaphathi ngobunye ubusuku uliqiniso mina phambi kwebandla lonke ukuthi omunye lamunye wenu lonke ali sengaba ngabaphathi ababekiweyo ngingabaphatha abakhethiweyo njalo lebizo lakho lisezingwalweni.
Gonke kulungile. Njalo manje sebeza kuba lolunye ukhetho lwa amatikoni futhi lokunye okunje. Njalo umfo wethu Neville uza kubiza labo masinyazane ngemva kwalinkonzo. Gonke kulungile. Futhi lokomgcini isikhwama njalo lokunjalo lapho sihlela ibandla liyakuzwa izisekelo zonke sezilungele ngakho ke singaba lemvuselelo lapho isiza. Manje singakabuyele nje emapheshini lapha ngesifundo sethu sesikolo sangesonto. Kuleli ilizwi elikhulu likaNkulunkulu ophilayo, asikhothamiseni nje amakhanda ethu okwesikhatshana lapho sikhuluma kumbhali waleli ibhuku. Njalo kathesi sibeke eceleni imkhumbulo yonke konke okuphambeneyo okungaba kusenqabela ukuba lesibusiso. Kasikhuleke.
Most holy and righteous God,
uNkulunkulu ongcwele kakhulu njalo olungileyo ebukhoneni bakho obuhloniphekayo, siyeza manje sinikela kuwe impilo zethu njalo lemphefumulo yethu njalo lemzimba yethu futhi lezinkonzo zethu futhi leziphiwo zethu njalo konke esilakho sikuletha kuwe.
And as you look upon us, Lord, if there is any
njalo lapho usikhangela Nkosi nxa kulesono loba yisiphi sisecekeni njalo singavunywa siyakucela wena oNkosi Nkulunkulu ukuthi ubeke wena igazi lendodana yakho uJesu endaweni enjalo ngoba sibona ukuthi thina ngokwethu asenelisi njalo lapho akwenzakali kithi ukuba sibe lokuzisekela ngokwethu.
But we rely completely
kodwa siyethemba ngokugcweleyo phezu kwegazi lakhe eliligugu futhi lomusa wakhe ukukubeka phezu kwendaba yethu ukuthi thina izoni ezingafanelanga singabuya ngesibindi ngelinye ilanga phakathi kubukhona bakho siletha phambi kwethu leli igazi lenkosi uJesu. Lona wena ngezikhathi ezidlulileyo waqaphela ukuba ligazi lendodana yakho kuphela ezelweyo yodwa njalo wenzile isithembiso sokuthi ngaye yena nxa sivuma izono zethu siza kulungisiswa ngomusa wakhe. Njalo manje siza kucela Nkosi ukuthi wena usithethelele loba yiphi impambeko loba yisiphi isono sokweqa kumbe ukungenzi. Isiphambeko ukuthi nxa umkhumbulo omubi loba yiwuphi ohlabe umphefumulo wethu ngemitshoko evuthayo kaSathane ukuze kuthi uxotshele khatshana lesi isitha esibi sakho futhi lesabantu bakho. Njalo besicela ukuthi uthumele umoya wakho oyingcwele ukubamba ilizwi ngalesi isikhathi lapho sizinikela njengezisetshenziso ukuba ukhulume wena ngathi futhi ulalele ngathi ilizwi lakho. Njalo lathi ngokuphindisela
masikwamukele khona njengokuvela kuwe futhi sisuke kule indawo lamuhla sisizwa ukuthi silungisiwe kakutsha kuyo injongo kaKristu ukuze sibe ngabalungele inkonzo yakusihlwa futhi lakusasa ngenxa yokuhanjelwa ngumoya oyingcwele. Busisa abazalwane bethu indawo zonke, amabandla umhlaba wonke ababambe ilizwi lokuphila kulolo usuku olubi. Sizwa ukuba akula isikhathi esinenge esisaseleyo ukusebenza ngoba ubusuku buyeza ngokushesha, amayezi empi asethwele njalo. Ububi buseduze futhi siyakhuleka ukuthi wena uza kusenza sisebenze ukwedlula okokuqala, kumuza imizimba yethu ediniweyo. Nkosi, njalo usibuyisele empini ngoba sikucela ngebizo lenkosi uJesu futhi la ngenxa yakhe yena siyakhuleka. Amen.
As we open this morning the Bible,
lapho sivula ngalokhu kusa iBhayibheli kusahluko 11 sebhuku lamaHebheru. Ubusuku bangolwesithathu besikhuluma phezu kwesahluko sesi-7 sebhuku lamaHebheru ngoMelkizedeki, engela baba njalo engela mama, engela kuqala kwezinsuku kumbe ukuphela kwempilo. Njalo ngikhumbule mhlawumbe ngalokho okusa kungabe kufanele ukuvula njalo leli bhuku elimangalisayo njengokuba lokho silesisekelo kulokho esifuna ukukutsho ekubaleni kwasemuva. Njalo siseqa phezu kwesahluko sesi-10 futhi lesahluko sesi-9 okuyimithetho yokuhlatshelwa. Singabuya phakathi kwendawo yokholo njalo lapha ebhukwini lamaHebheru isahluko 11 futhi siqalisele endimeni ka-23. Sifunda yona kanje: ngokukholwa uMose lapho esezelwe wafihlwa inyanga ezintathu ngabazali bakhe ngokuba bembona engumntwana ofaneleyo, njalo abawesabanga umlayo wenkosi.
Moses, when he came to years,
ngokukholwa uMose esefikile ekukhuleni wala ukubizwa ngokuthi indodana yendodakazi kaFero, kulalokho wakhetha ukuhlupheka inhlupheko kanye labantu bakaNkulunkulu kulokuba akholise injabulo yesono okwesikhatshana.
Esteeming the reproach of Christ greater riches.
Wakhetha ihlazo ngenxa kaKristu njengegugu elikhulu kulencebo yaseGibhite. Njalo waba wayekhangelele umvuzo phambili. Ngokukhola wasuka eGibhite engalwesabi ulaka lwenkosi ngoba wabekezela sengathi uyambona yena ongabonakaliyo.
I want to take the subject this morning, choosing by
ngithanda ukuthatha isifundo ngalokho ukusa ukukhetha ngokukholwa. Njalo ngithanda ukuthatha kube isihloko amabala amathathu okuqala isahluko sika 23 ngokukholwa uMose.
Choosing by faith most everything that we do.
Njalo ukukhetha ngokukholwa. Phose konke lokho esikwenzayo kumele sikhethe ngokukholwa. Njalo konke lokho esikubona uMose ekwenza okufanele ukuphindwa kwakungokukholwa. Kungayisikho ngokubona kodwa ngokukholwa. Njalo isizathu esokuba ngikhethe lokho ngalokho kusa ngokwebandla kulesi isimo bekuyikuba ukuthi lobala sezikolo zethu futhi indawo zonke sibe lokufundisa okunenge okweze science, ngenxa yalokho sidonsele abantu kude lokukholwa. Manje ukukholwa akakufakazwa ngesayensi. Ukukholwa yilokho isayensi engakubonile. Futhi nxa singalahlekelwa yilokho ukukholwa okukhulu, ngalokho siba sebunyameni ngokuceleyo. Kungelani ukuba sifunde kangakanani,
ukuba sicacisa kanjani ilizwi likaNkulunkulu ukuhambelana lendlela yethu yokukholwa.
There is no way to ever please God only by faith.
Akula indlela yokumthokozisa uNkulunkulu kuphela ngokukholwa. Umbhalo uyakubeka sobala ngaleyo ndlela futhi kungokukholwa. Njalo kungela ukukholwa utsho umbhalo akwenzakali ukumthokozisa uNkulunkulu.
So if faith disagrees with science.
Ngakho nqa ukukholwa kuphikisana lesayensi futhi lesayensi iphikisana lokukholwa, lokho kukwenza kulwisane. Ngakho ke kumele sikhethe njengoMose wenza. Ngokukholwa siyakholwa. Manje nqa silahla ukukholwa, ngakho ke singeke saba lomthandazo ophendulwa nguNkulunkulu. Ngoba lo ozayo kuNkulunkulu kumele kuqala akholwe ukuthi yena unguye njalo ungumvuzi walabo abamfunisisayo yena. Ngakho nqa silahlekelwa yikukholwa, imthandazo yethu iyesulwa. Asiyindawo.
So it's all that we can think of this morning is to hold on.
Ngakho yikho konke esingakukhumbula kulokho ukusa ikubambelela ekukholweni. Njalo ke nxa silahlekelwa yikukholwa, ithemba lethu lonke liphelile. Njalo nxa silahlekelwa yikukholwa, konke okuqotho okumoya kwethu kuphelile. Ngoba ungeke ube lokukholwa ezintweni ozibonayo, ngoba into ozibonayo ziyabhubha zonke.
If we look at some great person,
nga singakhangela omunye umuntu omkhulu, umfundisi omkhulu, kumbe umbuthano omkhulu, bonke bayakubhubha ngelinye ilanga. Njalo nga sikhangela ilizwe elikhulu kumbe isikhali esikhulu, konke kuyabhubha ngelinye ilanga. Njalo ke kumele siphile ngokukholwa ngalezo zinto isayensi engayenelisi ukuzibona. Kungokholo ukuthi siyakholwa. Manje siyalahlekelwa yinkazimulo yethu nxa silahla ukukholwa. Manje nxa sisuka ekukholweni, ngakho singenisa ibandla enkundleni yezengqondo.
And many times it's been thought amongst people that
njalo izikhathi ezinenge bekukhunjulwa phakathi kwabantu ukuthi ngoba ibandla lilikhulu futhi balamandla amakhulu, imiphotshongo emikhulu, njalo lokukhulu nabantu abanenge abagqoke kuhle futhi bececile futhi lezimali ezinenge okokuthi bayenelisi into enjalo. Thina izikhathi ezinenge sakhumbula ukuthi lokho kuyahola ukuthi leli ibandla elithile liyaholo. Kumbe sihlala sikhuluma ngabafundisi abajiyeneyo abaphumela enkundleni futhi besiba nembuthano emkhulu yamaqembu, futhi siyacabanga ngezinye izikhathi ukuthi ayiziboniso zokukholwa. Kodwa lokho akusilo iqiniso ngokwalo, lokho ukukholwa komuntu.
But the real inspiration comes.
Kodwa ukukholwa okuyikho kuza ngokwenza intando kaNkulunkulu. Bona loba kungoyedwa kumbe ingcosana, loba kulibandla elikhulu kumbe ibandla elincinyane, akutsho lutho lokho.
Whether he is a great eloquent speaker or just
loba ngesikhulu esicacileyo isikhulumi, kumbe nje umuntu ongazi oABC bakhe, akutsho lutho. Uya ngombiko awulethayo, loba uholwa ngelizwi likaNkulunkulu kumbe uholwa na imbono yengqondo zokuhola komuntu. Abanye abantu bayaholwa ngenxa yesikhulumi esicacileyo, lokho akukwenzi kube yikho. Ngezinye izikhathi bayaholwa ngokuba umuntu ufundisiwe ukuthi udaba lwakhe ulubeka obala, lokho akutsho ukuthi kungokukaNkulunkulu. Bona kungenxa kuphela kwelikaNkulunkulu eliphakade elibusisiweyo ilizwi elingapheliyo esingamukela ukuholwa. Njalo lokho kuphiwa ngomoya oyingcwele ngokukholwa siyakwamukela. Manje singakhumbula ngoMose futhi lalesi sikhathi esikhulu sempilo yakhe, njalo siyabala emuva ngokuzalwa kwakhe ukuthi uNkulunkulu wamnakakela njani. Kodwa kweza isikhathi empilweni kaMose lapho okwakumele kube lesikhathi sokukhetha. Nxa sibala kuhle siyafumana ukuthi wayeyindodana yendodakazi kaFero, futhi wayeyindlalifa yesihlalo sobukhosi, njalo wayeza kuba nguFero olandelayo eJipite.
Would notice as he looked around after he'd become of age and of a.
Ngakho wayenanzelela lapho ehamba-hamba ngemuva kokuba esekhulile eselokuziphendulela. Njalo kwako siba khona lezo ziqili zisebenza emigodini yengcino. Njalo uMose lapho ekhangela amafulasteleni endlini yobukhosi phezu kweziqili zinye uFero ayezikhangela. Kodwa kwaba ngumehluko bani ekukhangeleni? Ngifuna ukusukela kulowo mkhumbulo lamuhla ekuseni okwemizuzu emlutshwane, njalo uNkulunkulu wezulu akubethele kuyo yonke inhliziyo elapha. Kuyikuba ukukhangela njani into loba yiyiphi okuyikho okwenza umehluko. Umvangeli omkhulu uJohn Sproul owaguqulwa yinkonzo kamfowethu Bosworth, lo abanengi benu liyamkhumbula iminyaka edlulayo oweGlory Barn endala. Yena uthi ngelinye ilanga wathatha uhambo kungakabi yikutshona komngane lomkakhe othandekayo. Babe selase le Lorraine, France, njalo ngaba lethuba lokuvakatshela indawo yinye. Futhi umkhodi wayebahambisa phakathi ezivandeni, njalo ebatshengisa izinto ezichiyeneyo, njalo bahlangana lesithombe esithile senkosi uJesu ukubethelwa. Njalo umnu uSproul wayemile esikhangele yena lomkakhe, njalo phakathi ezinhliziyweni zabo babesola lokho umdwebu ayefuze abelakho engqondweni kumbe umbazi. Ngalokho lapho ebaza phakathi kwelitshe into ekhangeleka imbi ukuba ifanise ukuhlupheka njalo lothando futhi losizi lwenkosi uJesu, njalo ukuba kwakukhangeleka kungalolongwanga uqunywa unyiwe. Njalo umkhodi weza kumnu uSproul futhi yena wathi, mnumzana, ngithi khona uyasula lesi isithombe senkosi uJesu. Njalo wathi, ngiyakwenza. Njalo wathi, kangimangani la kancinyane, ngoba abantu abanenge abasikhangelayo okokuqala bayasisola. Futhi umnu uSproul wathi, kungani angiboni usizi kumbe ukuholwa ekukhangeleni into enjalo? Ngakho ngiyamangala kungani umbazi ukwenze kwaba kanje.
The sculpture said, Mr. Sproul, the statue's all right.
Njalo umbazi wathi, mnu Sproul, lesi isithombe sikahle. Futhi lo mbazi wayelento eyiyo engqondweni yakhe. Kodwa lapho uhlupho olukhona lukuwe, indlela okhangela ngayo. Njalo wamthatha yena futhi lo mkakhe ngesandla, futhi wabakhokhela phansi elathini ngaphansi kwalesi siphambano esichiwoyo. Njalo wathi, manje mnu Sproul, khangela phezulu kathesi. Njalo wathi ekhangela phezulu, wathi inhliziyo yakhe yaphosa yehluleka ukutshaya. Kwakungumehluko bani ukuma lapho futhi akukhangele ngaleyo ndlela, futhi akhothame phansi njalo akukhangele ngendlela okwakumele kukhangelwe ngayo. Njalo yiyo indlela leyo uNkulunkulu ayiyo. Yiyo indlela ukukholwa okuyikho. Indlela okhangela ngayo.
If you look at it as some sort of a historical Bible of something that was in the days gone by.
Nga wakukhangela njengeyinye into yembali yeBhayibheli. Okweyinye into eyayikhona esukwini ezidlulileyo. awusoze wenelise ukubamba ubuqotho beBhayibheli. Kumele uye emadolweni akho futhi ulalele imilayo yaleli Bhayibheli. Njalo ukukhangele khona ngamehlo kamoya oyingcwele. Ngiza kubuza laba abalaleli lamuhla ekuseni. Usinceda ngani uNkulunkulu wembali lamuhla nxa yena engayisuye uNkulunkulu ofanayo? Unceda ngani uNkulunkulu owayethatha uMose futhi enze izimangaliso ngaye azenzayo? Kuyasinceda ngani ukubala ngoNkulunkulu nxa engayisuye onjalo, nxa engayisuye ofanayo lamuhla? Uncedani uNkulunkulu wakukhulula esithandweni somlilo ovuthayo abantwana bamaHebheru, nxa engayisuye uNkulunkulu ofanayo lamuhla? Uncedani uNkulunkulu lo owahlulela phakathi kokulungileyo futhi lokubi ngosuku olwedlulileyo, njalo ajezise okubi futhi abusise okulungileyo, nxa engayisuye uNkulunkulu ofanayo lamuhla? Sihambelane esontweni. Kungani sizehlukanisa ezintweni zomhlaba nxa engayisuye uNkulunkulu ofanayo wesahlulelo esifanayo, njalo lo mbono ofanayo lo ehlezi eyiwo yena? Uncedani uNkulunkulu owayethinta isandla somfazi owayeloquqo oluvuthayo futhi loquqo lwema, nxa engayisuye uNkulunkulu ofanayo namuhla? Uncedani ukukhonza uNkulunkulu owayebiza umngane wakhe engcwabeni ngemva kokuba esefile insuku ezine, nxa engayisuye uNkulunkulu ofanayo namuhla? Ngokukholwa siyakholwa ukuthi ngelinye ilanga lenkazimulo uza kusibiza yena emhlabathini. Loba sesingumlotha ogcwala inkezo njalo, sikufakaza njani? Asikufakazi, siyakukholwa. Kasicelwa ukuba sifakaze ulutho, siyacela ukuba sikholwe. Ngokukholwa uMose wenza okuthile lokuthile. Njalo njengoMose eyinsizwa wakhangela ngefastela lendlu yobukhosi eziqilini, wabona iqembu linye leziqili ezingcolileyo ezilengcekeza zigcwele udaka lezuFero ayezibona. Njalo lapho uFero ezikhangela futhi lamaJibhite babengasilutho kodwa iqembu leziqili. Yikho kuphela ababekulungele ngabantu abavoxa udaka ukwenza izitina zodaka ukusiza amadolobho la uFero ayewakha. Yiyo indlela amaJibhite futhi loFero ababekhangela iziqili.
When he looked at him, it was a different look Moses had. When he seen passing by the window, the great ditches in their face,
kodwa uMose lapho ebakhangela kwakuyikukhangela okwahlukileyo. UMose ayela lapho ebona besedlula emafasteleni ukuchaphana okukhulu ebusweni babo, izinyembezi ezazigeleza ezihlathini zabo futhi bele mzimba yabo ekhothameyo. Wabakhangela njengabantu bakaNkulunkulu, kazange bakhangele njengeziqili. Wabakhangela njengabantu abakhethiweyo bakaNkulunkulu. Njalo lapho ngihambahamba kusuka ezweni kusiya kwelinye ilizwe futhi kusuka kwesinye isizwe kusiya kwesinye isizwe, ngichumayela selokhu ngaphuma kule iminyango yaleli thebanekile elincinyane ngenhlangano yamabandla achiyeneyo engelamthetho kodwa uthando, engelabhuku kodwa iBhayibheli, futhi ingelamvumonkolo kodwa uKristu. Ngizamile ukukhangela abantwana bakaNkulunkulu futhi phezu kwabaphikiweyo njengabantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo labakhethwa. Angibabuzi ukuba ngabe Branham Tabernacle, angibabuzi ukuba ngama-Methodist kumbe ukuba ngama-Presbyteri kumbe ukuba ngaba-Pentecost kumbe ama-Nazarene kumbe ama-Pilgrim Holiness. Ngifuna ukuba khangela njengabantu bakaNkulunkulu. njalo ngibona ukwenza kwabo futhi lesenzo sabo ukuba bazinceku zenkosi uNkulunkulu. Njalo inhliziyo yami ifisa ubudlelwano labo kungelani ukuba balophawuluphi. Ngiyalangazelela ubudlelwano babo, ngiyabathanda ngoba ngiyazi bangabantu bakaNkulunkulu. Lapho ngibona umfazi esize sehla isitaladi enesiketi eside futhi lenwele zakhe zilungiswe kuhle emuva njalo njalo lesigqoko esikhangeleka sifanele asigqokileyo, futhi ngiyabona omunye wesifazane omutsha mhlawumbe ubudala bunye laye egqoke ibhulugwe okufitshane engaba mhlawumbe ngokubukeka ephindwe kabili ngobuhle ukwedlula komhlaba. Kodwa ngiyathatha uhlangothi lwami lale inkazana egqoke njengomKristu. Loba bengabe bemhleka futhi bembiza ngokuthi ngodlulisa amalawulo, kodwa ngiyakuthatha uhlangothi lwami. Angabe engamuhle njengale enye inkazana ngokubumbeka, kodwa ubona ulutho ngokukholwa. Uyambona yena ongabonakaliyo, yena ohola impilo yakhe. Lapho ngibona umuntu esemsebenzini ebizwa mdikoni kumbe mchumayeli kumbe odlulisa amalawulo ngoba esala ukubhema futhi lokunatha utshwala njalo lokuya emgidweni njengabanye bonke, futhi ebesebizwa ngokuthi odlulisa amalawulo, inhliziyo yami iyamphumela. Ungumfo wethu phansi kulumhlabathi weJipite. Lokho kwenza inhliziyo yethu ilangazelele ukumanga, futhi ithi umfo wethu siyizihambi labemzini baleli ilizwe. Njalo ngiyalangazelela ukuba lobudlelwano lawe.
Moses had to make a choice, choosing by faith.
Mose wayemele eyenze ukhetho, ukukhetha ngokukholwa. Zingaki izinsizwa ezazingeqela ithuba lokuba indodana yentodakazi kaFero. Zingaki izinsizwa ezazingeqela ithuba uMose ayelalo ukukholisa yonke injabulo lobuhle obukhangayo bomhlaba, ukuba inkosi yeJipite, ukuba lomhlaba wonke phansi kwezinyawo zakhe. Into bani yobuthutha leyo izinsizwa zezikhathi sakhe ezingabe zayikhumbula lapho uMose wakhetha ukuthatha indawo yakhe labantu abahluphekayo labadabukileyo bakaNkulunkulu. Kungani wakwenza? Ngokukholwa. Lapho ephakamisa amehlo akhe wakhangela ngale kobuhle obukhangayo balumhlaba, wakhangela ngale kwenjabulo yesono. Njalo iBhayibheli yathi wakhuthalela sengathi ubona yena owayengabonakali. Ngokukholwa futhi wenza ukhetho lokukhonza lo uNkulunkulu, kungelani lokwakuthatha indawo. Akukaguquki. Abaningi bethu singahamba kulokho esithi isakhiwo esingcono, singakholisa mhlawumbe ubudlelwano lenjabulo zokuhlala esitulweni esingcono, singabe silodumo kakhulu ukunatha lokubhema futhi ukugqoka lokwenza njengomhlaba. Kodwa kuyini okwenzakalayo? Uphakamise amehlo akho njalo ngokukholwa uyambona yena ongabonakaliyo, futhi wathatha isinqumo kanye labalahliweyo lalaba okuthiwa ngabedlulisa amalawulo ezinkulu baleso sikhathi. Ngoba ngokukholwa siyambona yena ongabonwayo, sikhetha ukuzingelwa futhi lokuhlupheka. Ngingeke ngitsho ebantwini ukuba bakhethe ukuhlupheka. Angitsho ukuthi umele ukhethe ukudubeka. Ungeke kube yinto yobuntu yokwenza. Kodwa nxa ukuhlupheka kuhlezi endleleni yesibopho, ngakho asikwamukeleni lapho kusiza. Angifuni ukuba wenzele omunye ulutho ukuba kweyise. Ngeke ngifuna ukuba ukhulume izinto ezahlukileyo ukuthi ngingowebandla elingakholwa ukuthi lokuthi emhlabeni njalo lezinto ezinjalo ukwenza kuphela abantu bakweyise uyazilethela lokho phezu kwakho. Angingeke ngitsho ukuba uphume lapha futhi uphungu ubeka njalo wenze into edluleleyo. Ngeke ngifuna ukuba wenze lokho ukuze omunye umuntu athi ungwedlulisa amalawulo uyazilethela lokho phezu kwakho. Kodwa uba kuhlezi endleleni yesibopho sakho kwenkulunkulu. Yekela umhlaba ukhulume lokho ofuna ukukhuluma. Phila uye phambili. Wena yenza ukhetho. Yonke indoda njalo lomfazi kumele akwenze lokho. Kwakuza kuba njani nxa uFero wabona lokho uMose akubonayo? Wabona ukuhlupheka kwabantu. Wayeyazi ukuthi yayiyini inhlawulo yokubhadala. Kodwa ngokukholwa wakukhetha kulokuba abe lenjabulo yesono. Lapha mhlawumbe abancinyane abesifazane abatsha abahlezi lapha. Njengabesifazane abatsha abahle, umhlaba uthanda ukuthi kuwe, yenza lokho lalokho. Umuhle, umzimba wakho ubumbeke kuhle sibili, kumele ukutshengise lokho. Kodwa dadewethu, phakamisa amehlo akho njalo ukhangele ngale kwalokho. Kuye, owathi kuyisinengiso kwesifazane, ukugqoka isambatho esingesendoda. Nga amadoda abantu emphakathini wakho, nga abafazi ohlanganela labo bathi phela lezonwendo ezinde kuza kuqandelela, kuza kuba yilock nalock kumbe nalockyana, kumbe kuza kuba ngcono kuwe. Ungakulaleli lock. Uphakamisa amehlo akho futhi ngokukholwa wambona yena owathi inwele zomfazi ziludumo lwakhe futhi akayi kuzigela. Ngabe sithi kuza kuba ngokulodumo uza kuma ngcono lomsebenzi wakho kumbe lo bhasi wakho kumbe ungathatha utshwala bobudlelwano. Nxa ungabhema igwayi njengabo bonke abafazi ungama kuhle kakhulu labantu bonke kobakhelane labo. Ngokukholwa phakamisa amehlo akho futhi ukhangele kuye yena owathi ngcolisa lumzimba njalo ngizawubhubhisa. Ngokukholwa siyazikholwa lezo zinto. Akusilutho lolo olubonayo, into oyikholwayo ngokukholwa uMose wakwenza. Njalo kulolu hambo lokholo yezi isikhathi lapho kumele kube lo kukhetha ulothi wenza lelo phutha elidanisayo esiliyenzayo. Izikhathi ezinenge sizikhethela ukulunga kwethu. Sikhetha izinto ezingaba ngcono. Ngesinye isikhathi nxa kulokuxabana okuncane okungena ebandleni futhi omunye athi yebo umdikoni kumbe umfundisi ukulolu hlangothi, ungakhangeli lokho. Khangela okulungileyo, susa lento futhi ubalethe bobabili ndawonye, ibungcwele lobo. Kulokukhetha njalo siyasikhethela. Sikhetha into esilungeleyo thina. Kodwa uMose wakhetha ukuhlupheka futhi lehlazo ukuze ahambe labantu bakaNkulunkulu. Cabanga ngakho manje, kulalele. Wakhetha ukuhlupheka kwabantu bakaNkulunkulu njalo wakubala kuligugu elikhulu ngoba wakukhuthazela ebona yena ongabonakaliyo. Manje uLoti ngesinye isikhathi wayemele eyenze ukukhetha. Njalo kungaba lamuhla ekuseni ukuthi kungaba lamadoda labafazi abahlezi lapha abaza kwenza ukhetho lwabo lokucina. Uyilokho oyikho khona lamuhla ngoba iminyaka ethile edlulileyo wakhetha ukuba yilokho oyikho khona kathesi. Manje lokho okukhethayo kathesi kuyakutsho oza kuba yikho iminyaka emihlanu kusukusela namuhla. Iminyaka emihlanu kusukusela namuhla ungaba isithunywa sevangeli. Iminyaka emihlanu kusukusela namuhla ungaba ngumKristu olodumo. Kumbe iminyaka emihlanu kusukusela namuhla ungaba esihogweni ngoba uyenze isinqumo esingayisiso. Iminyaka emihlanu kusukusela namuhla ungaba ugezisa izitsha zokukhafulela ebhawo. Iminyaka emihlanu kusukusela namuhla ungaba isifebe esitaladini. Kumbe ungaba yindoda kumbe umfazi oludumo kuloba yiwuphi umphakathi ngenxa yokhetho lwakho ngoKristu. Iminyaka emihlanu kusukisela lamuhla, ungabe ususenkazimulweni, usuhambile efuthweni ngoba wenze ukukhetha kwakho lamuhla. Kodwa kumele ukhethe, njalo ungakhangeli lokho okubonayo. Khetha okubona ngokukholwa, iyo into kuphela eza kubalwa yilokho okukhetha ngokukholwa. ULot njengoba wayemele eyenza ukukhetha, Abrahamu wapha uLot ukhetho lwakhe, futhi lo nkulunkulu uyakupha ukukhetha kwakho. Khetha lamuhla lo ozamkhonza.
Ensimini yase-Eden kwakulesihlahla solwazi nesihlahla sokuphila. Umuntu waphiwa ilungelo lokukhetha loba yisiphi ayesifuna. Futhi lamuhla kunjalo, uyaphiwa ithuba lakho njengabantu abalelungelo lokusikhethela ukukhetha lokho ofuna ukukukhetha.
Isixwayiso sami kuwe yilesi: ungakhangeli izinto zesimanjemanje ezikuzungezileyo lodumo futhi lobukhazikhazi ongaba yibo, kodwa khetha kukanjalo ngokukholwa yena lo owapha isithembiso sokuthi ngelinye ilanga uzabuya yena alungise ububi bonke, njalo akunike impilo engapheliyo futhi akuvuse. Kungelani loba uthatha indlela eyeswayo nganye labanye benkosi abalutshwane. Yenza lolo khetho. Nga kulezinhlupho esandleni, nga kulezinhlupho elizweni, nga kulezinhlupho ebandleni, nga kulezinhlupho ngekhaya. Kungakhathalekile ukuthi kungaphi, yenza ukukhetha kwakho ngokukholwa. Ngiza kumkhonza uNkulunkulu. Ngiza kuthoba inhliziyo yami ebukhoneni bakhe. Ngiza kuthatha indlela kanye labantwana bakaNkulunkulu. Ngiyababona bedelelwa njalo belahlwa, futhi bexothwa njalo beseyiswa. Kodwa loba kunjalo, ngiza kuthatha indawo yami yomlando. Ngiza kuhlala khonapho, futhi nxa bekhala, ngiza khala labo. Nxa kulusizi, ngiza kuba lusizi kanye labo. Indlela abaphila ngayo ngiza kuyiphila. NjengoNaomi wathi, kumbe uRute wathi kuNaomi, indlela zakho zibe zindlela zami, indlela zami zibe zindlela zakho. Lapho ohlala khona ngiya kuhlala, lapho oya khona ngiya kuhamba. UNkulunkulu omkhonzayo uza kuba ngoNkulunkulu wami. Thatha lolo khetho, loba kuhlubula soda isikhumba kuso isazela sakho. Ngokucabanga ukuthi ululutho, sihlobule futhi uthathe indlela yakho labeyiswayo benkosi abalutshwane. Njalo uhlale uthembekile enkundleni yomsebenzi lasendaweni yomlando. ULot wathalaza wathi yena ngilokukhetha. Wasekhangela ngaseSodoma, wabona amasimu alotshani obuhle ayengcono kulalokhu Abrahama ayekubona. Futhi lalapho Abrahama owayekhona, wabona amathuba okudlisa inkomo zakhe ukuba lenkomo ezingcono lezinonileyo. Ngithemba ngangikhubazi muntu, kodwa leso kube yisimo sabatshumayela abanenge sokuyekethisa ngevangeli, bekhumbula ukuthi bangathola imali enenge ngakho. Itikiti lokudla. Kodwa kungabangcono ngiphile elizweni elingelalutho, ngidle nginathe amanzi esifula, ngidle amasoda cracker, kulokuyekethisa phezulu kokuqiniseka kokholo lwami elizwini likaNkulunkulu ophilayo. Ngiyakuthatha eyami indlela. Abanye babo bathi, Bhili, kuyini okwenzakalayo ngomhlangano wakho? Njengoba kula maPentecost amanenge kiyo. Umfundisi omkhulu wenhlanganiso yesonto wakutsho lokho. Ngathi inhlanganiso yesonto yakho ingasekela yini umhlangano wami? Kungasikude kuphepha bhuku iLuke magazine, ngiyakholwa kwakukhona okulotshiweyo ngento ethile. Njalo umlobi wathi wakhuluma ngabantu bamaPentekosti, wathi ibandla lamaPentekosti libandla elikhula ngokuphangisa emhlabeni lamuhla. Ngani? Kungoba amadoda labafazi baphakamisa amehlo abo futhi bakhangela kude. Njalo umlobi waphinda wababaza abantu bamaPentekosti. Oh, kusobala wathi kulabanye babo abadlulisa amalawulo futhi lokunye okunjalo. Kodwa amaMethodist bakhuleka isivuma kholo, bakhonza uNkulunkulu ngesivuma kholo. AmaBaptist benza into yinye, futhi lamaPresbyteri. Kodwa amaPentekosti bakhonza ngeBhayibheli lakhe. Ngokukholwa siyabona isithembiso. Ngiyakuthatha uhlangothi lwami labo. Ungelani ukuba beyiswa kanjani. Ngilokho ngingomunye wabo, loba besenziwe inhlekisa. futhi belezikhathi ezinhle njalo lezimbi njengo-Israyeli wabalazo kanye ngeke ngafuni ukuma lomprofethi wamanga nganeno wewaba uBhalamu ngizame ukuqalekisa lokhu uNkulunkulu akubusisileyo ngokuba kuleyo nkamba kule dwala elitshayiweyo lomhlatshelo owopha igazi lensika yomlilo kungelani ukuthi phakathi kwani kubakhokhela ekunqobeni futhi kumele bafike kukho ngoba ngabantu abathenjisiweyo abahamba ngokukholwa lo babengayisibi inhlanganiso yesonto babe ngozulane ndawo yonke futhi kunjalo ngabantu bakaNkulunkulu kodwa ngifuna ukuthatha indlela yami kanye labo ngizihlanganise kanye labo ezigabeni zabo kungeyisikho enhlanganisweni yesonto yabo kodwa ebudlelwaneni babo bezinto zomoya kaNkulunkulu olaphakade ngokunjalo ngokukholwa ngiyamukele ubhaphathizo lukamoya ngcwele uNkulunkulu angisize ukuba lomqondo njalo izikhathi zonke. Nanzelela lapho besiya phambili sifumana ukuthi uLoti wabona amathuba enkomo ezinonisiweyo. Abaningi babona amathuba ezikhwama ezikhukhumeleyo. Abaningi babona amathuba angcono ukuhlalisana nabantu. Wabona amathuba emali entitshwane eyengezweyo. Wabona amathuba okuba ngumeya wedolopho engowemzini futhi engumuntu ohlakaniphileyo njengokuba wayenjalo. Mhlawumbe ngiza kuba ngumuntu omkhulu wedolopho.
Because they were laying
wabona ithuba ngoba ehlezi phambi kwakhe kodwa kazange abone umlilo owa uza kubhubhisa ilizwe kazange avume ukwamukela ukuthi ilizwe laligcwele isono loNkulunkulu wayemele alibhubhise njalo lamuhla abantu bazama ukuzibuyisa ngokuthi ngithi ungumKristu bathi ngingumelika lokho akulani lalutho njengokuzama ukuthi iwabayi liliqoqo akulani lakho lokho uza kubhujiswa ngoba uNkulunkulu ulungile njalo imelika ingaphunyuka lezono zayo uNkulunkulu olungileyo ulo bukhosi lobungcwele ubothelwe uku ukuvusa iSodoma neGomora futhi axolise kubo ukubatshisa ngenxa yesono sabo nxa yena engasiyekela siphunyuka lakho.
If he lets you get to heaven on your injustice works,
nga engakuyekela usiya ezulwini ngemsebenzi yakho engalunganga kuzamele yena avusu ananiyasi lo Safira futhi abanike elinye ithuba ngeqiniso uza kwenza yena kodwa yena ulungile. Ananiyasi wabona imali yakhe, uPetro wabona uKristu. Oh mina bo uLoti kazange abone ukubhujiswa kwabantwana bakhe kuleyo ndawo. Abaningi benu lamuhla libambelele kuzivumo nkolo zenu ezipholileyo ezindala futhi lezinto aliboni ubuhlongandlebe babasha njalo lokubhujiswa kwabantwana benu. Kawuboni indodakazi yakho endlini yobufebe, kawuboni indodana yakho iyisidakwa kumbe isetafuleni lokuthova amakhasi kwenye indawo ngokuba ethelezelwe kuhle njalo isono asithintwa. Kazange ebone umkakhe inhloko yezinhlangano zonke ephenduka esiba insika yetwayi lapho ekhangela. Kazange ambone ephunyuka kuphela manayinayi esiya kwelinye idolobho kwelinye indawo ngenxa yempilo yakhe. Kazange akubone lokho ngoba wakhangela kuphela kulokhu ayekubona phambi kwakhe. Kodwa u-Abrahama kazange ananzelele ilizwe elithelezelwe kuhle ngoba waphakamisa amehlo akhe wabona ikusasa ngoba wayeza kuba yindlalifa yazo zonke izinto. UKristu oqotho lamuhla uphakamisa amehlo akhe njalo abona isithembiso sikaKristu. Babusisiwe abamnene ngoba baza kudla ilifa lakho konke, baza kudla ilifa lomhlaba. UKristu oqotho ngokukholwa uyakhangela futhi abone lokho, umbize lokho ofuna ukumbiza khona. Waphakamisa amehlo akhe njalo lapho ekwenze lokho uNkulunkulu wathi, Abraham, dabula ilizwe ngelakho lonke. Ngokukholwa u-Abraham wakwenza lokho ukholo olunye lolo uMose ayelalo. Walotshwa ngomunye umqasisi owatsho lokhu ngakhumbula kwakungamazwi amahle kakhulu ukuthi u-Abraham uMose wathatha ubuhlekazi bomhlaba futhi wabufaka esikalini esisodwa futhi lobubikazi benkolo wabufaka kwesinye isikali futhi ububikazi benkolo bedlula kakhulu ubuhlekazi bomhlaba ngesisindo. Kunjalo nalamuhla ukuthi nxa singabizwa ulutho esingafuna ukubizwa ngalo abedlulisa amalawulo kumbe abasilisi bezomoya kumbe umgiqiko ongcwele kumbe loba kuyini abafuna ukukubiza, ububikazi lobo esiyibo buzadlulisa ngesisindo ubuhlekazi umhlaba ongabenelisa. Bafuna ukubizwa ngokuthi abathaya ngoludala ngemuva kwesikhathi abadlulisa amalawulo kuze kudlule kakhulu ngesisindo into enhle kakhulu uSathane alayo ukukupha. Ngeqiniso kuza kuba njalo. Mose waphakamisa ihlazo ngoKristu, wabona uKristu ngaphambilina, ngasemva wakhuluma amazwi amakhulu aholiweyo ngaye. Bona inkosi uNkulunkulu wakho iza kuvusela umprofeto njengami. Wayesazi, wambona ngaphambili, yena futhi waphakamisa ihlazo lakhe laba yinotho enkulu ukwedlula ubukhazikhazi bonke bomhlaba. Ngane ongumKristu lamuhla angeke ukwenze lokho na, uthi bonke ubukhazikhazi nodumo lomhlaba ngokukholwa siyambona yena owathembisayo. Njalo ububikazi bebandla lamuhla uzimo zalo zonke unjalo liyakwedlula ngesisindo yonke into uSathane angakunikeza yona. Nxa sidabukile, nxa siphahlazekile izicucu, nxa sididekile futhi sidazukile ngokwezinsonto nokudlulisa amalawulo uyedlula ngesisindo into yonke uSathane angakunikeza yona impela. Waphakamisa ihlazo likaKristu, inotho enkulu kwedlula amagugu aseJipite. Ngakho wayemele eyenze olunye ulutho, wajiya iJipite. Oh, ngiyalithanda lelo lizwi. Wachiya iJipite. Bona wayekhangele ngefastele linye kodwa wayekhangele okwehlukileyo noFero. Alubufero wayebone isiphetho sakhe, alubufero wayebone isizwe sakhe sigalula. UMose wakubona njani? Ngesayensi, ngokholo uMose wakubona yonke into ayenza yayingokholo, ngoba uNkulunkulu wathembisa u-Abraham uyise ukuthi yena uzakuhambela lesi isizwe ngemuva kweminyaka engamakhulu amane futhi ababuyise. Njalo ngokukholwa uMose wakholwa ilizwi lelo uNkulunkulu alikhulumayo futhi walazi ngokwakhe njengokukholwa ukuba umkhokheli okhethiweyo ukubaphumisa. Wayesazi lapho ayekhona, wathatha indawo yakhe emigodini yengcino njengomvoxi wodaka futhi wabala ihlazo likaKristu, inotho enkulu kwedlula ukuhlala esihlalweni saseJipite. Wathatha ngazange atsho ngiyazwelana lakho, wathatha indawo yabo wahamba labo. Udumo ku wathatha indawo yabo sahamba labo. Akumangalisi umlobi oholiweyo wathi ngiza kuthatha indlela yami kanye labantutshwane abeyiswayo benkosi, ngiqale kanye loJesu. Manje ngihamba indlela yonke, ngisendleleni yami ngisiya elizweni laseKhenani. Qiniso. UMose kwathiwa ngomunye ukuthi uMose kwakungcono lapho ayengaba yindodana kaFero futhi abe nobukhazikhazi bomhlaba. Kwakungcono ukuba yindodana ka-Abrahama kulokuba yindodana kaFero. Indodana ka-Abrahama owayeyiswayo kulokuba yindodana kaFero inkosi. Kungcono ngibe yindodana yenkosi uJesu nenceku kanye yakhe, njalo ngithathe indawo yami kanye labantu abaphikiweyo balumhlaba, kulokuba ngumongameli wenkulu i-United States yeMelika, kumbe ukuba ngu-Elvis Presley, kumbe uPat Boone, noba ngubani ofuna ukukwenza, ngiza kuthatha indlela yami. Amakhosikazi amatsha kumele ethathe indlela yawo. Esikhindleni sokuba ngu-Mary Pickford kumbe eyinye ingcweti yomdlali webhayisikopo kumbe eyinye inkazana yobukhazikhazi, thatha indlela yakho labalutshwane abeyiswayo abenkosi. Kungcono ngibe ngumtshumayele ephuphithini, ngitshumayele inotho engahlolisekiyo kaKristu, kunokuba yingcweti yomdlali weHollywood kumbe umuntu omkhulu emhlabeni. Loba ngingadla okulutshwane, ngicele uncedo. Lobo kuyini engingakwenza? Ngiza kuthatha indlela yami labantu benkosi ngokukholwa ngiyakwenza lokho. Nganikezwe ithuba kodwa ngomusa kaNkulunkulu ngilokho ngibona ngokukholwa. Ngokukholwa ngilibona kude. Lo baba wethu silindele endleleni ukusilungiselela indawo yokuhlala khonale. Enye indoda yemithelo yeholo yathi, Leliana Langa, wanikezelani indlu yakho kuleliana ibandla. Kuyini okwakwenza wanikeza indlu yakho ebiza amadola azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu kuleliana ithebhanekeli elidala elikhangeleka lingamanyala. Ngathi, bewungayisilo ibandla engukwenzele khona. Kungabantu abalapho. Gangila loba impahla yalumhlaba yonke ipeni yemali engake ngayithatha inikezwe kuleli ibandla ngani ukukholwa kwami kuNkulunkulu njalo akukho ezintweni zalumhlaba izifiso zam yeza phezulu njalo ngiyakholwa ukuthi lonke linjalo nga ulungile kuNkulunkulu kuliqiniso ukuthi unjalo thina ngokukholwa siyemkela thina ngokukholwa sikhole uNkulunkulu uMose wayemele eyenze ukhetho njalo ke wayemele ngemuva kokwenza ukhetho wayemele alwe ukholo ngakhona ngoba kazange esabe ulaka lwenkosi manje ngokomuntu wayelelungelo lokwesaba ulaka wayelelungelo lokwesaba ulaka lwenkosi kodwa kazange kazange akwenze ngoba wayelomsebenzi wokwenza ukuthi wayephakathi komlando njalo azange ebe lendaba ukuthi inkosi yayisithini ngakho wathatha indlela yakhe loba kunjalo manje uFero ngokusobala lapho ebona ukuthi wehlulwe wafuna ukupha uMose labantwana wathi kulungile ngizalitshela lokhu engiza kwenza lonke hlalani elizweni futhi liphume liyokupha umhlatshelo kuNkulunkulu wenu iyo indlela uSatan asebenza ngayo Oh ungaba ngowenkolo kungani ungahambile uyohlanganela elinye ibandla awudingi ukuthi wenze zonke lezi izinto indoda ithi kumkayo umfazi uthi ngami ngisindisiwe akusela kupenda inzipho kumbe isipenda mlomo lezinto akusela futhi kwalokho akusela okwamaphathi akusela futhi okwezinto zemiphakathi sengiphumile kukho ngiza kubeka isikhathi sami ekufundeni ilizwi lokugcina umuzi manje khangela sithando wena wena ungaba ngowenkolo kulungile manje khangela wena wena uhamba lapha uthole ibandla elingayisilo hatha akusikho uphakathi kwelihilo nqa ulomthumayeli ongachumayela lokho kuwe kumele uhlale lakho dolisisa imbhalo futhi ufumane ukuba lokho kuyikho Oh wathi hamba lapha kabenzi kabadinga ukuthi benze lokho ngapha boni kabenzi lokho ngapha iyo indlela khamba kuphela uphelele khonapha kodwa akafuni ukuba uphume elizweni iyo indlela uSathane enza ngayo akafuni ukuba uphume ezintweni zomhlaba letha nje umhlaba kanye lebandla ngelinye ilanga ngisiza ngisehla ngendlela ngavula umsakazo wami futhi kwakule kule ngoma njalo ngaqhubeka ngilalela futhi ngayithatha phose yonke ingoma ngingakaboni ukuba kwakuyingoma yokukhonza egcweleyo kumbe uSathane uzama ukwehlisa izinto zikaNkulunkulu esilinganisweni somhlaba awungeke ukwenze lokho uNkulunkulu abe lesihawu ngangilandaba ukuba Elvis Presley ubhala ama-albhamu amaningi kangakanani kuzo zonke ingoma ezintsha zokukhonza lokho ethunjwe nguSathane uthumela abantwana abaningi esikhogweni futhi lazo zonke izinyakazo engizaziyo kuyo wonke umhlaba kulolu suku uPatty Boone futhi lenengi labo wayengowesonto likaKristu noElvis Presley umPentecost bangabuJudas Iscariot ngesimo salowo madoda uSathane uzama ukuletha izinto zikaNkulunkulu eziphakemeyo ukuze baziqube phansi lapha abantu kabakhangeli phezulu kwalokho bakhangela kuphela lapha bathi yebo konke kuyafanana akufanani Puma elizweni wathi lingahamba kuphela insuku ezilutshwane njalo lihambe lihlale elizweni qiniso wayesazi ukuthi baza kuphenduka ngakho wafumana ukuthi lokho akusebenzi ngakho wakhumbula okunye okwahlukileyo wathi ngizalitshela ukuthi liza kwenzani khambani konke lapho elifuna ukuya khona kodwa lijiye bonke omkenu bonke abantwana benu linkomo zenu zonke emuva lapha likuthiye lapha lina liphume lihambe ngoba wayesazi babe lempahla emuva lapha kwakuzaba yenga baphenduke njalo hikho uSathane akuthoyo kuwe uthiya nje kuphela ezinye zezinto zomhlaba zinamathele kuwe ulokho ufuna ukubhema ufuna ukunatha ufuna ukugqoka njengomhlaba lokho kufana lalokho uSathane akufunayo Ngizwa kunenge ngokuhlehlele muva ngangikholwa ukuba kulokuhlehlele muva njengalokhu abantu abakukhumbula ukuba hikho bachiya impahla ezinenge eGipite ukuba yenge ukuba babuyele muva hikho kuphela ukuhlehlele muva akusikho lokhu abathi hikho uchiye okunenge komhlaba emuva le okukuyengayo Kwawethu ngiyakutshela lapho Israyeli lungela phakathi kobusuku babelakho konke ababelakho kulumhlaba bekupakishile futhi belungele ukuhamba uNkulunkulu sithumele imvuselelo enjalo sipakishile konke futhi silungele ukuhamba umkhosi waphakathi kobusuku uyeza phumani liyemhlangabeza yena kungcono ube lakho konke upakishiwe kungcono ungabi lalutho Lumhlaba kuyikuyengela emuva loba yiziphi intambo zokubophela phansi pakisha asilungeleni siyahamba futhi liyazini ngiyakutshela babe qinisekile kuNkulunkulu uFero waze wakhathazeka phakathi kobusuku wathi phumani phumani futhi lihambe thathani konke lilakho futhi lihambe ngiyathokoza ukuthi umuntu angaphila duze leNkulunkulu uSathane azaswele ukuthi ingenzani ngaye kunjalo phuma Khambani, alelani uNkulunkulu. Ngokukhona wabona isithembiso. Abavoxa udaka kumbe abangavoxa udaka, wathatha indlela yakhe labo lithwani, abeyiswe benkosi. UFero wathi thathani konke lilakho futhi liphume lapha. Angikwazi ukuthi ngenzeni ngani. Wayeseqinisekile kuNkulunkulu ngokukhola. Ukholo luyasebenza izimangaliso. Nxa ungahlali uqinisekile kuNkulunkulu ngokukholwa, siyabona yena. Isikhathi sethu sesenele, sesidlulile. Kwathi ngokukholwa lamuhle ekuseni phakamisa amehlo akho ungaboni okukuzungezileyo lumhlaba wesimanje manje kodwa khangela ubone yena owapha isithembiso iBhayibheli lathi asiboni zonke izinto ngokuphelele okwamanje kodwa sibone uJesu umkhangele yena lamuhle ekuseni njalo indlela zakho ziya kuguquka sizakuthamisa amakhanda ethu okwesikhatshana nje okwezwi lomthandazo inkosi mayengeze izibuziso zayo kuwa umbiko Kumbule enhlizweni yakho manje ubukhangela izinto zomhlaba ngokukholwa uyambona uJesu na ukhangela udumo lwakho ibandla lakho ukuba isimo sakho labantu simi njani emhlabeni kumbe ubona uJesu owathi ngosizi wazibeka esandleni sokudla sobukhosi kophezulu owahlupheka njengokulalelwa ukholo olulungileyo kwabanga lunganga awungeke uphakamisa amehlo akho na futhi ubone isihlahla sokuphila phecheya ngakho ke chia lesi isihlahla sescience lolwazi futhi umkhonze yena ungathanda ukukhunjula emthandazweni ngingakathandazi phakamisa isandla sakho kuloba yisiphi isicelo ongabe usidinga uNkulunkulu alibosisi uyabona isandla senu lonke nxa uyisoni phakamisa amehlo akho futhi ukhangele manje nxa ubungela ndaba nxa ubuloku qabana okuncinyane futhi lezinto ezincinyane kulomehlo kobani uzakufa ezinye zalezi zinsuku yiliphi ilanga mhlawumbe lamuhla awukwazi ngihola kusukela manje ungabe usesikhokhweni kumbe ungabe usezulwini kodwa kumele ukhethe kathesi nxa kukhona loba ikuyini empilweni yakho lokho okungalunganga wena khetha kathesi ngokukholwa uthi kahle nxa ngingaqedelana laye kuphela nxa ngingaqedelana laye kuphela kungelani ukuba benzeni khetha ukuphila khetha ukuphila Ngoba uJesu wathi nxa kusukela enhlizweni yakho ungathethelela umuntu wonke isiphambeko sakhe noyihle laye osezulwini hayi ukukuthethelela ngakho sondela eduze kangako uba kulensolo eyodwa enhlizweni yakho mayelana loba ngubani isoni loba ongcwele usengozini yomlilo wesihogo manje phakamisa ilihlo lakho ubonani isitha sakho kumbe ubone umsindisi wakho ukhangeleni lamuhle kuseni Nga ukugula uthi lo dokotela wakho uthi awungeke usile phakamisa ilihlo lakho kuso isiphambano lapho walinyazelwa izimpambeko zethu ngemivivinya zakhe sasiliswa
Don't look at what the doctor says he's working in science faith works in the realm of spirit and God Let us think of these things now while you've raised your hands
Ungakhangeli lokho dokotela wakho akuchoyo usebenza ngesayensi ukholo lusebenza esigabeni somoya loNkulunkulu Kasicabangeni ngalezi zinto manje lapho siphakamisa izandla zethu uNkulunkulu uzibonile asikhulekene
Oh eternal God in the quietness of this worship
Oh uNkulunkulu phakade
After the message
ekuthuleni kwalokho kudumisa kathesi ngemuva kokuphuma kombiko ungavumeli lezo mbewu zelizwi lakho Nkosi ziwele emhlabathini olamatshe. Ungavumeli umbiko Nkosi wele ekhuleni emeveni ukuthi iminako yalokhu kuphila njengolothi kungawuhitsha ekuphetheni kube ngokulahliweyo. Kodwa Nkulunkulu obusekileyo makuwele kolungileyo ovundileyo umhlabathi ezinhlizweni ezidabukileyo njalo laphezu kweyami futhi Nkosi. Ukuze sonke sikhangele ngegilazi kaNkulunkulu yokukhangela ukuthi sibone ibandla lenkosi uJesu elilahliweyo, abantu abalahliweyo, indlela elahliweyo, njalo masihambe ngale indlela ekhazimulayo. NjengoMose wayengazi lapha esiyakhona, abantu babengazi lapha babesiyakhona, babengayazi indlela yokuhamba ngayo, basuka nje. Njalo Nkosi Nkulunkulu, njengoba leli culo elihle likhaliswa ngokukholwa, siyalibona lelo lizwe elikude. Akube kathesi nje ukuba amadoda labafazi phakathi la bangakhumbuli ukuthi umhlaba uzakuthini, kumbe ukuthi bahamba njani. Mabaphakame njengomoya wabo futhi bahambe. Mose walandela ukukhanya njalo kwamkhokhela elizweni lesithembiso engakwazi lapha esiyakhona, kodwa wahamba nje ekukhanyeni kulelo lizwe elalilihle kulosuku. Nika Nkosi lamuhla ukuba abanengi lapha bazahamba ekukhanyeni kombhalo futhi lasebudlelwaneni bukamoya oyingcwele, futhi lebandla ibandla izibulo izingane zisanda kuzalwa lezo ezamukela uKristu futhi zaxoliswa ngomoya oyingcwele zikhokhelwa ngumoya. Masihambe kulobu budlelwane sonke ezintweni zikaNkulunkulu simkhonze yena ngobhaphathizo ekulalaleni kukho ukufa kwakhe, ukungcwatshwa futhi lokuvuka kwabafileyo. Masimkhonze yena ngomlayo wakhe. Lindani eJerusalema lize lembathiswe ngamandla avela phezulu. Masimkhonze yena ngokusilisa kukaNkulunkulu, sikhulekele abagulayo. Masimkhonze yena ngesidlo, ukuhlephula isinkwa ngobunye benhliziyo, ubudlelwano elizwini likaNkulunkulu. Masimkhonze yena ngezimiso zakhe ezingcwele, ilizwe lize libonakale. Kuphe Nkosi izwa umthandazo wethu, lapho sinikela konke kuwe kathesi ngebizo lenkosi uJesu. Manje amakhanda ethu ekhothamsiwe ngokuthula kancane, asihlabeleni nje lingoma. Manje lokho ikukhuleka, umbiko sudlule, ungabi lohambayo, ithule nje asimkhonzeni. Umbiko yikuqondisa, kumbula manje lokho akwenzileyo, lokho obumele ukwenze, lokho okukwenza waba yilokho oyikho lamuhla. Kuyini okukwenze uthonisiseke lamuhla? Ukuba uyenze enye into izolo, kuza kuba yini kusasa? Kulungise lamuhla, njalo uza kukhululeka kusasa. Bona, kumele uyenze ukhetho. Ungakwenza njani? Ngokukholwa. Kathesi sengiyekela yonke into. Kathesi sengiyekela futhi ngelinye ilanga ngiyakuhamba khonale.
Kwelimnandi ipheshe sobuthana elizweni elihle, khonza inkosi ngomoya wakho kathesi. Kwelimnandi ipheshe sizohlangana lalelo bandla eleyiswayo. Hamba nzima, kodwa siza kuhlangana ngolunye usuku. Kubaba wethu ophanaya ophezulu, siza kunikela inkokhelo yethu yendumiso ngenxa yasipho senkazimulo yothando lwakhe, njalo lezibusiso ezingcwelisa kanye labalutshwane abayiswayo benkosi ngokukholwa ngiyakhetha. Kwelimnandi, kwelimnandi ipheshaya sizohlangana kulolo khunji oluhle Pesheya. Gwelimnandi. Gwelimnandi. Pesheya. Sizohlangana kulolo khunji oluhle yeke khaya elihle nanti ya umkhonze nje lokho yikukhonza kholwa ngiyabona ngokukholwa ngiyenza ukukhetha kwami ubaba uyalinda ngiyabona bonke abenkosi bakhonale mfowethu George mfowethu Swart bonke abancwele thina indawo yokuhlala khonale yebo nkosi okumnandi
Dad Howard
uyise wakhe uHoward uEdward bonke abangane abadala abancwele abathatha indlela emuva le isikhathi eside sedluleyo welimnandi yebo nkosi pesheya pesheya sizohlangana kulolo khunji oluhle sizohlabela kulolo khunji oluhle onkulunkulu amaculo amahle abusisiweyo dumo kunkulunkulu abayi kubazisa futhi akusela kububulela sibusiso saleyo ndawo yokuphumula kwelimnandi pesheya phambili siza kuhlangana lolo khunji oluhle
in the sweet